izindaba zethu namhlanje lilo Mike Hove abe hapa kuTrust bakhothe umhlangano labathinteka lokho ukulahlekelwa yisihlobo kumbuqazo weGugrahundi ukuze kudingwe indlela sokuthi uhlelo lokuxolelana lokupholisa amanxeba lungaqhutshwa njani. Ibandla leNational Patriotic Front selixotshe umsebenzi uRetired Brigadier Ambrose Mtiniri obesephathe isikhundla sokukhokhela ibandla leli elibunjwe ngababe kuZanu PF bekuqembu le-G40. Njengoba ukhetho solusondele sikhangela kabanzi ngembali yokuvota esigabeni ezijiyeneyo zelizwe, namhlanje sikhangela isigaba senyakatho yemandebeleni. Kwezemidlalo sikhangela imidlalo yenguqu edlalwa ngamaqembu amela isizwe elama-Warriors lidlala lele Zambia kumncintiswano we-COSAFA, kuthi elabesifazana elama-Mighty Warriors lidlala njalo leshipolopolo lakwe le Zambia emncintisweni wokudinga amaqembu azadlala unkezo yomhlaba e-World Cup. Kuhlelo Woza Friday silomculi odabuka koBulawayo uThungai Tsikirai, yena osehlala eBhilitane lapho asegcola khona. Kulivestock lamhla sikhangela impumela yophenyo lwe-Afro Barometer. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelandini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930 15580, laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.